kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease khanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo ulapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwele imisebenzi la nobona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azikuthi azivuse lokuthi enze ulutho. Ubusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika ingane le ulesikweletho lomuntu ingane kalizwanani impopo mningi endilalabo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wonalo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubone ungaselandaba kusho ukuthi haye ekhanda kulezinto eziyabe sezingaserayi khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but i-trained soldier angithi ayiphunga ukungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapho. Ubona kuleqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo okugcwele lempopo yakhona ende abantu baningi kodwa amanye ama states ikakhulu ama red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama gun laws njengathi thina lapha eIndiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lobufihlile lobuzithwalele hajhi akuselamthetho okwalisayo khonoko ende sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona lapha eIndiana bekuse New Zealand omunye undoda leyo bethwele wahlomthathu undoda lana wamdubula yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi ibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazi ukuthi umuntu yabe usekutheni.